uyadanisa ngoba kuyabonisa ukuthi uphephetha nguye osesesidrayiveni. Umbuzo wokuqala yikuthi kuyini okufihlwayo ngesikhathi segugurawundi kwaba le-blackmail, abanye abantu bangabi kwazi ukuthi kwenzakalayo. Kathesi bayenza i-blackmail ngoba bafuna ukuthi umphumela ezaphuma lalokho kuzathiwo ngabantu bakusense kukhitshwe abantu bayaziswe lokho bona abakufunayo. Okudanisayo yikubana umtshana lazo izinduna ezivumelana lalokho kazitshiyananga labothombe ngama-modern day traitors, angabathengisi ngoba bavumela ukusetshenziswa ngumbulali. Yokufuza ukuthi bethi hayi lokho okuthoyo umongameli asikwazi kumbeni kokufunwa ngabantu baseZimbabwe ngoba asisoze sadikthikthelwa ngu-Emerson ukuthi kuyini okufuze kuthiwo, kuyini okufuze kungathiwo, ngoba u-Emerson izandla zakhe zigcwele igazi.
Selike lazama yini ukukhuluma labo obaba uMtshana Khumalo?
Omaba uMtshana Khumalo okuluhlupho kathesi ngibona ngazathi okubuhlungu njalo yikuthi ngondunge yinkosi. Kakukho ongathi hayi uMtshana kathesi ngingakhuluma lakho laye ngakho laye isithunywa unjengosodomba ukuthi kulo muntu okhonjwe ngumfazi yena uthunyiwe nje ukuthi ndoda ahambe engivelela uyengicelela umlilo kozibani. So kunzima ukuthi kathesi sithi kukhona ongakumisa lo mtshana. Kungalula kumbeni ukukhulume Mbira, kumbeni ukukhulume Virginia Mabhiza, kumbeni amongst kumbeni yena u-Emerson ngokwakhe ngoba yi-project yama-individuals kuthunywe nje izinduna ngoba zingezakithi, kodwa vele i-project leyi kayisiyo yezinduna, yi-project ka-Emerson nabangane bakhe ababili abathathu, uMabhiza, uThabani Mpofu nabalutshwane nje.